amaKenyans lokuqala babhala iconstitution entsha bayivumelana bathatha isikhathi sabo beyi-implementa. Kube kulama problems, kube kulezi nkinga endleleni, kodwa bathatha isikhathi sabo ukuthi bezame ukuthi bayi-implemente lokho abakuvumelanayo. I-voters roll yabo bazamile ukuyilungisa, ukhangela ukuthi abantu bebekwanisa ukuthi ba-check-e lamabizo abo online, bazame ukuthi bancedise amaKenyans ukuthi akwanise ukuvota. Ukuzikhangela ukuthi iKenya the presidential election yakhona bazamile ukuthi uZulu abekwazi ukuthi labo abakhontestayo bameleni imidiya yabo, ibizama ukukhava ba-introduce le American style presidential debate ngabantu akade beqinisile ukuthi bafisa ukuthi kube neKenya elokuthula. So nxa usukhangela impumela yokhetho kulula ukuthi abantu bayiyamukele bayivume bathi hayi yikho lokho esakuvotelayo.
EleZimbabwe lalo kuzilungiselela kokhetho lwe-referendum lolokudinga umongameli, labameli bedala ephalamende lama-council lokunye kuyafanana?
Akufanani ngitsho lakancane. EZimbabwe amabandla akuhulumeni nomanyano ayalwa, akulalutho olutshintshileyo. Kulento eziningi akade zikhangelelwe ngabantu ukuthi kumele zitshintshe ngohulumende, imidiya nje, amapholisa lamasotsha lokunye, bekungani kusapoti bandla elithile. Kanti akuguqule lokho, akuguqulwanga. I-constitution le siyakiyo ayisiyo akadifiswa ngoZulu. Ye, kukhona okuhle, siyatsho ukuthi hayi kule more than 70% okuhle. Ukusukhangela amakhomishini lade khona, angiboni ukuthi i-election yeZimbabwe izaba as free and as fair njengale yeKenya. Khathesi abantu bazama ukuthi babhalise ukuvota, bayalelwa kulama-condition amaningi. Even nxa sikhangela ku-referendum, ontanga abaningi abasekurepathike ngoba ontanga abaningi emakhaya balazithupha. I-ofisi ka-registrar ayizange yenze i-effort.
Iqula leli lizohlolisisa ngokuthi ukhetho lwe-referendum luzaqhutshwa njani. Ubona ingani kukhona abangakunanzeleli yona?
Abakukhuthayo ukuthi eZimbabwe vele ngaso kusiwa ku-election, a week before election, yonke into iyabe right. IZimbabwe i-election ayi observe okweviki. Nxa ufuna ukuba kwazi yonke into eyenzakalayo eZimbabwe, uyinanzelele kusukela 5 months kusiya ngapha before an election.